njengomzimbabweni umgayelaye ulelungelo lokuvotela lo afuna ukuvotela. Kodwa okujabulisayo enkulumeni yakhe ikuthi loba nje kubuye kuphuzile ukubuya, usebona laye ukuthi ibandla lakhe leli libandla elibi ebeliqindezela abantu isikhathi esiningi iminyaka engu-38 nguye ade yinkokheli yebandla leli elithwalise nzima. Nanko phela uthi selimhlukumezile kusukela ngo-November inyaka ezingu-8 lezi. Kanti-ke yena umgazi wakhona ne-ZANU-P F kule minyaka engu-38 behlukumeza abantu beZimbabwe. Manje sithi-ke thina nxa yena ehlukumezwe umnyaka ongakakwani sehle wafika lapha athi hhayi angeke avotela abantu abahlukumezayo. Manje-ke thina iliningi leZimbabwe esihlukuluzwe iZANU okuphosa kufika iminyaka yebhayibhilini ye-40 years, kuhle kukuthi la esekubona ukuthi into leyi ayenza yinto embi.
Lisakwenza ngcono kulolu khetho?
Sesisebenzile, singenile ebantwini kusukela ngoJanuwari, sangena iZimbabwe, saguduza, sakhuluma labantu, sancenga, sakhombisa, sachasisa, senza konke ade kumele sikwenze. Bebuya emhlanganweni yethu besiba baningi, betshengiselela ukuthi hayi lokho esixoxa ngakho bayakuzwisisa, njalo inkululeko kuqalisa kuthini izwe lethu ukuthi lakhiwe bayakufuna. Yikho-ke silethemba kakhulu ukuthi lo nyaka sibili uhlupho lwethu luzaphela, luzaqedwa ngabantu beZimbabwe kalula ngevoti. Kho-ke ngibona i-Alliance MDC simelele nje ukuthi nqobe. Okungehlula kuphela ukuthi amasela amavoti acine entshontshe amavoti abantu. Nxa amavoti engantshontshwanga, hhayi ukunqoba ngikubona sibili kusekhoneni nje.